Bagu VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 31 Mbimbitho 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubikwa kulezi dumbu zabantu ezathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho iCyclone Idai eManicaland ezingamachumi ayithoba minwe mbili ezitholakale eMozambique. Kambe kungaba kuhambe njani ukuthi ukansila webandla lezanu PF anqobe kukhetho olwenziwe kobulawayo izolo?
Yiko ungananzelela uthi bolwe laphana abantu bahambe bavota ngabantu abalithwana. Lokho khuluma iziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubikwa kulezi dumbu zabantu abathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho iCyclone Idai eManicaland abangamachumi ayithoba minwe mbili ezatholakala eMozambique. Lokhu kutsho ukuthi sebebhubhe kulingozi yezulu sebesiyafika amakhulu amathathu i-300 eZimbabwe. Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi amazatholakala bephambula uncedo oluphiwa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho leli bazajeziswa kanzima. Ukunqoba kwelunga lebandla lezanu PF umnumzana Kidwell Mujuru kukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 kobulawayo eCowdrey Park okwenziwe izolo bekuvele kukhangelelwe ngabanengi kulandela ukumelwa ngamalunga amabili okwenziwe libandla leMDC. Kodwa impumela yokhetho itshengisa ukuthi lanxa abamele iMDC unkosazana nomagugu mloyi lomnumzana Colette Ndlovu bengahlanganisa amavoti abo bobabili awaneli ukuthi ngabe benqobe uMjuru. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ibandla lezanu PF lingazitshaya isifuba ngoba inani labantu abavotileyo eledlula kancane inkulungwane ezimbili 2000 isigaba seCowdrey Park silabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amachumi amabili lantathu i-23,000. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe ukuthi bamukele njani impumela yalolu khetho.
Okokuqala ngivela ngithale ihlombe ibandla leZanu PF, ngithale ihlombe ukansela omutsha ongeneyo uComrade Kidwell Mujuru, ngithale ihlombe abantu beCowdrey Park abaphaphamileyo babona ingozi ababesezifakekiyo ngemva kokubana babe silahlile kuqala bavotela iqembu le-MDC Alliance. Kuhle nxa umuntu angabona ilistate yakhe ayikhorekthe njengalokho sokwenze ngabahlali be-Cowdrey Park. Ngibona ngantwa sisizabona umehluko in terms of ukudevelopela kuthuthuka endaweni yakana eCowdrey Park kuba kube yinto enhle kakhulu.
Singathi ukuphumelela kwebandla lezanu PF kumbe yikuthi abantu ababuyanga bazovota ngobuningi babo njalo ibandla leMDC belifake amalunga amabili?
Ibandla leMDC belifake amalunga amabili silile, kodwa ungabala unga-eda inumber zabo bobabili ini kazifiki enambeni etholwe ngukombeti uJulu enqoba ukhetho lwe-council. So ukuthi basize amalunga amabili akusatsho lutho ngenxathi zato sona leso. Ngibona ngantiwa lokhu yikuqala ke ukuphaphama lokuvuka kwabantu bakobulawayo ukuthi kona kwesi sikhathi singaphongu uvota nje sivotela amabandla kodwa asivote sikhangela ukuthi umuntu esimfakayo uzayasimela na uzafeza izifiso zethu esifuna ngabe ziyahanjiswa kumbe ngaba usekhansini kumbe ngaba sephalamenti. Ukhombeti umjuro uzabatshengisa abantu ukubana nxa ukhansila uvela ezanukuzanuphi usebenza njani ngoba siyabe simhlezi ibhobo phela njengebandla simekashure ukubana uyafeza izifiso ezabahlali abekhadi bakhonani.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZanu PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kubandla leMDC bathi ababili abancintisileyo bemelele libandla unkosazana noMagugu Mloyi lomnumzana Colette Ndlovu baxhaswe ngamacele asekela umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa lelinye elisekela unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Muonzora okutshengisa ukudabuka phakathi kwebandla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Colette Ndlovu omunye wabancintise bemele ibandla leMDC othi yena ziningi izizathu ezibangele ukuthi banqotshwe kulolu khetho.
Indlela okuphathwe ngayo abantu kusho ukuthi abezanu-PF bebetshelwe information i-voters roll itshintshiwe abantu batshintshwe izindawo lapho abavotela khona so besithi nxase behamba besiya vota tole ibizo lakhe lingekho so abanye abantu bakhalalile vele abaningi ade amabizo abengekho kustesheni labantu befanele bavotele khona.
Sizwile inhlanganiso yezesni isithi bebetshelwa ukuthi bayivota kwenye indawo.
Ye khona kuyani ukuthi abanye indawo zakhona kade bezivalela zungo-4-5 kilometers umuntu kuthiwe kayevota khona ngali uyamenza ukuthi umuntu agcine sengasahambanga ukuyavota.
Kodwa lokhu kungabe kwenziwe lakulabo abavotela ibandla leZanu PF.
Ya, kodwa ke asingenza ke sibe leshuka lokuthi bona engxenye njengoba babakhethayo kwesinye isikhathi bakhetha vele bekwazi ukuthi ngoba ama-structures e-MDC baye bewazi ukuthi abantu laba ngozibani amanamba abantu bayathatha ama-structures bagcine khonaa.
Kuyikuthi ibandla lakho belilelunga elilodwa elincintisayo. Ubona ngani abantu bebezabuya ngobuningi babo yini?
Ye, abantu bavele bazondiswa yi-confusion ye-party ukuthi khona kungaba lama-candidates amabili abantu basebesithi khanye i-party idlala ngathi yikho kwenza abantu abaningi bakhalala bangayivoti ngoba nxa ukhangela thina sine about 35,000 voters abaregistered but nxa uvota abantu abaku-3,000 we-chose ukuthi abantu abaningi bakhalele.
Manje nxa lawe uvuma ukuthi kule confusion ebandleni kwenziweni kusasa kumbe ngabe lawe wayekela kwancintisa umamlo yethu?
Ya, ngangingasoze ngiyekele ngoba wayekhethwe yiparty yimi. Ukwakuvanla ayekele ngumamlo yekuba nguye owayekuthiwe ka-stepe down. Halibani iparty yangintshelile ukuthi nge-stepe down ngangizalalela iparty ngangizastepe down. Lokhu kube yisifundo kodwa bebezama ukunqabela ukuthi kungabe le two candidates ikuthi nje omunye umuntu uyabe sengasalaleli umthetho wephathi kodwa bebezama ukunqabela sibili.
Alo-ke ngumnumzana Colette Ndlovu ongomunye wabancintise bemele ibandla le-MDC kukhetho lwekhansili olwenziwe kobulawayo izolo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi uthi okungaba kubangele ukuthi bandla le-MDC linqotshwe yikukhethela abantu abazabamela.
Ngokubona kwami okokuqala ngibona ngathi silohlupho lokuthi leyi iparty i-opposition party yenkulu i-MDC Alliance ngibona ngathi iproblem enkulu yikuthi ile isile system yokuthi yayimpose ama-cards ebantwini. Yikho ungananzelela uhlubo lube laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalutshwana. Lokho kukhuluma izinto eziningi kusitsho ukuthi bavote abalutshwana isizathu esinye singaba khona esokuthi abantu engxenye ama-candidates abefildiwe abawathandi ngaba ngunumber one. Unumber two kungenzakala ukuthi bona abakade befakiwe futhi abe-MDC alliance ngabantu engxenye aba impose ebantwini ngokunjalo abantu ngobuningi babo labe opposition abanye bahamba bayavota kuyindlela yokutshengisela ukusolwa kwabo ukuthi kufanele bahlonitshwe okwesithathu njalo engxenye kuyatshengisa ukuthi ubukhokheli be-MDC kobulawayo kungaba yi-district kusiyakuba province engxenye labo sofika esigabeni sokuthi sobusehluleka ukuqoqa abantu ngendlela yakhona abantu ngokunjalo abaselamqoqi njalo kwenzeka kule ngxenye lanxa bekhona abaqoqayo ngalabana abantu angathi sebediniwe abantu abangathi bangama-dictators khonokwane kosokusenza ukuthi unanzelele ukuthi abanxa sokunjalo bazihlalela emakhaya babukele befuna ukuthi bonaba abathungamele babontola amandla ngubani uyikho ungananzelela layo i-ZANU-PF umehluko wayo ukuthi i-ZANU-PF ilabantu bayo abahlale bemaintaine le-numbers ungaze uyikhangela iminyaka ngeminyaka ivoti yabo ihlala ikhona phaa kushouthi bona i-membership yabo bayayi-retaina bayigcina injalo kodwa ngapha ku-opposition akuqedakali kuya phansi kuye phezulu then okokugcina vele yona i-MDC alliance okwenza ifake abantu ukhetho ababili kutshengisa ukuthi iphathi le ayizwisisani kutshengisa iphathi le ilokucobozela phakathi kwayo
ye manje singathini nxa sikhangela elakusasa
sokusegcekeni ukuthi ibandla le-MDC alliance likhanya ungathi seliluzile injongo yokuthi waye labunjwa alisakhangeli ukuthi likhangeleli ukuthi lingene linceda abantu lizame ukungena embusweni lingesa abantu khanya ungathi abantu sebe-power hungry omnye lo mnye sefuna basesikhundleni so engxenye i-way forward sokuyikuthi phose i-MDC ama-structures awosuka phansi kumbe kusuka ku-ward kusiya ku-district kusiya ku-province awudilizwa abantu bonke laba i-MDC iqalise kutsha and iqalise kuhlela abantu abazazwisisa i-struggle abantu laba abakhona kathi ngabantu asebediniwe ngabantu asebefisa ukuthi basuthise izikhwama zabo basuthise izisu zabo abaselandaba labanye abantu
alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngingithedele emuva kancane ngilithi ezandleni zikaMthembu ozithembayo uGibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu
babe
lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela ongenziwa khona ngale ke eManicaland lapho kube lezulu lesiphepho ucyclone Idai kukhanya kulabanye abathi kungangcono abantu bekhangele emadlozini ye lapha ke silo baba uRichard Ndebele oyingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga elodumo sizaqalisa namhlanje ngobaba uNdebele.
Xa ngabe kuvuma abadala abakuliso sigaba bona abanothiwa kabafundanga bona abantu abangaxubhiwe amazinyo abaphila isintu sibiza kudala nxa bekhona bayakwazi ukuthi into le iwumhlola njalo ihlolani njalo kumele kwenziwe njani ngesintu kuphela kungazange kubanjwe into eziningi lezi ezesimanje uyabona into yakhona isihamba nje ideda ngoba uyakhumbula Dube ukuthi nangakithi ngapha ngimaNdebele nxa izulu lingananga okweminyaka emibili emithathu sokulesomiso siyaphuma siyenjelele kweyiwozana zigide akudingi itechnology yi-psychology yesintu eyemimoya engangenelani lento zesimanje
ye okumele-ke akuqalise khonokho ubaba Ndebele ngubani
nilusize Dube ngoba abantu okumele benze leyo nto sebabalekele emasontweni sebesesaba ukubamba izinto lezi ngoba besaba ukuthi bazodwa ngamaqaba kodwa bakhona abantu abameleyo nalinto okumele bayimele ngesintu ikakhulu abantu bakuleso sigaba lapho kwenzakele khona yona le into
kuzabantu
kumele bayibambe abantu kumele bayibambe sisibini
kuzaba khona mpela abakhuluma ngesiKristu bathi ha osokhulunywa ngubaba uNdebele sokubizwa amadlozi phakathi sokulokuloya phela abasoze betsho njalo
bangaze batsho njalo kufana Dube bangaze batsho njalo kodwa iqiniso liqiniswa liqede kuhlobo befuna bengafuni lokhu kufuna isintu kuphela bethanda bengathandi Dube weza bayafuna weza kabafuni weza bangangotshani weza bafike emayezimba ngangezibhakabhaka lokhu kufuna isintu kuphela
kungabe hlule esintwini lapha kuyahamba njani
akusoze kwehlule noma sikunjani Dube ngiyakubhejela mina kudla
ulethemba sibintu ngalokho
akusoze nxa kungazi ngesintu akusoze kwehlule noma sokunjani kule ndlela kukhulunywa ngayo ungabona kusehlula ngesintu Dube kubanjwe ngabantu abangazi leso sintu
Okwamanje uthi sizwe ke ukuthi uthini umnumzana David Mkabanyana Ngwenya.
Ngazo kwehle ingozi enzaka kuyadingakala ukuthi abakhokheli, ngangisitho abakhokheli ngisho ama-traditional leaders, bona ngokwabo babona ukuthi bakhupha umuntu loba abantu ngezigaba ngezigaba. Bayebika, ukubika babe siyabika elijeni enjeleni ukuthi nanku osokwehlile, ukwenzela ukuthi umoya onje ukhuzeke uvaleke, ngoba kayikho enye indawo emasikweni ongabikwa khona ngaphandle kwenjelele, njalo ibikwe ngenhlonipho enkulu ezitshenisa abantu ukuthi bahlonipha lokho okwenzakele, balandele imithetho yonke efunakalayo xa umuntu esiyazika enjelele.
Singathi-ke okumele akuqalise konke lokho ngubani babangweni?
Angithi izinduna zikhona ngezigaba ngezigaba. Ingathutshe enye evelela khona lemashonaleni, ithutshe enye evelela legwembeni, labanye abaphakathi ngumlando wabo okufanele bakwenze lokho. Angithi babizwa kuthiwe ngama-traditional leaders, ngama-traditional leaders awosibo, nanto soluqondane labo kathesi usibo. Yibo sokufanele ukuthi baphaphame babone ukuthi okuyikho yikuphi okungenziwa.
Ye, bangakhutha-ke khonokho-ke kuyakehle okunye yini, kuyahamba njani?
Angithi lapha kuyabe kusenzeka ukuthi lokuzayo loba nini kwazakala ukuthi abakhokheli bakhona abamasiko, lokuzayo kuzavaleka, ayikho enye indlela yokukwenza lokho. Uminista omele ezamasiko nezinduna kaChaya Impembe, umlando wakhe ukuthi azive izinduna ezisempumalanga, entshonalanga, eningizimu, enyakatho bayekwenza usiko.
Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana David Mkabanyana Ngwenya, inyanga elodumo. Ngibonge njalo umnumzana Richard Ndebele, ingcweti kwezamasiko esintu. Ngolivalise emoyeni ngenjabulo, ngumthembo osithembayo uKips Dube Lilale.
Siyabonga Kips Dube. Njengoba kuyisonto nje ke singene ecaweni lo ntungameli inkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama ngintungameli inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngibuya lelizwi elitholakala encwadini kaDavida eyamahubo, isahluko samachumi amathathu lane, indima yechumi besikamnembili. Lapho kufundeka khona kanye, uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, leli lizwi ilizwi lenduduzo kulabo abalenhliziyo ezaphukileyo lomoya odabukileyo. Kodwa umbuzo uthi, kanti njengoba uJesu wathi weza emhlabeni wenzela ukuthi abantu bazophila impilo enhle njalo egcweleyo, laba-ke asebezenhliziyo ezaphukileyo ngemoya edabukileyo ngabanjani? Yilabo abantu abangena phakathi kwenkinga ukuhla kwamalanga. Kulezi insuku kuleli elakithi, indaba esemlonyeni womuntu wonke yindaba yesiphepho lesi sokuthiwa ngu-Idaye, esibone senze umonakalo esingazange kisiwucala ngumbe siwuphuphe. Abantu balahlekelwe izimpilo zabo, izindlu lemizi kwadilizwa, amabholokho akhukhulwa, imigwaqo yabali kanga, amatsha agiqika ezintabeni, akusalanga lutho. Konke khona lokho yikho owephula inhliziyo zabantu babe nomoya odabukile. UNkulunkulu-ke wenza izinto zakhe ngesikhathi sakhe engacelanga emuntwini. Kodwa-ke lanxa kunjalo, kumele sizwisise amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu la kulo so simo esinjalo akutsho ukuthi akasekho. Kuyafana nje lanxa kumnyama khaca phandle impisi sidla umniniyo akutsho ukuthi inkanyezi kazikho ngale kwamayele. Siyakhohlwe nxa sekumnyama sithi inkanyezi lenyanga akusekho, kodwa iqiniso ukuthi amayezi lawo angedlula inkanyezi sizazibona ukuthi vele zihlala zikhona. UNkulunkulu unjalo ukuthi lanxa kuhamba esigodini sethulu yokufa uNkulunkulu ulakha izikhathi zonke. Kodwa-ke mina-ke ngithanda ukuthi ngini bazalwana abathandekayo, yebo siyababona ocyclone Idai zonke iziphepho esizizwayo, kodwa bakhona abanye abantu abaphila emhlabeni abaphendula bafana necyclone Xaxa, babe icyclone yokusa kwamalanga, abantu abephula imoya yabanye ngokwenza izinto ezingajabulisi abanye abantu. UNkulunkulu uthi nanxa kunjalo ngikhona lezo ziphepho ezikhanda layi laba abazikhandayo, mina ngikhona ngizakulisindisa ngiseduzane lami. UJobe wangena phakathi kobunzima obumangalisayo kodwa uNkulunkulu kazange amthiwe. UJesu uqobo lwakhe walingwa kodwa kazange ehlukane loNkulunkulu. Lathi nxa singena ebunzimeni ingabe ubesiphepho oyitayi lokunye kunjalo ingozi emgwaqweni, kholwa leli lizwi ngobana uNkulunkulu uyabasindisa abantu bakhe lanxa sekunzima okungakanani.
Akuyiphethe mfundisi.
Thixo olungileyo Jehova, ninimandla wonke, wena somandla wasemandleni, usiphephise kuzo zonke iziphepho lezi ezidalwa imvelo lakulezo ezidalwa ngabantu ngabomu. Ngenqabela-ke ukushabalala kwabantu bakho bopha amanxeba enhliziyo zabantu bonke. Cela amandla ozobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngizibongela ke lami lapho uNkulunkulu asenzele kahle sonke.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lamhlanje kwezemidlalo, iqembu leChapungu liqhubeke likhokhela kungalane imiklomelo ePSL kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Kesikhangele ukuthi ziphume njani emidlalweni yalamhlanje. Harare City 0, FC Platinum 2, Black Rhinos 1, Highlanders 1, Dynamos 2, Chicken Inn 3, ZPC Kariba 1, Chapungu 5, Bulawayo Chiefs 0, Capes United 2, Manika Diamonds 0, Triangle 2, Ngezi Platinum 1, Wange 2, Le Yata 0, Le Herentals 0.
Direct from Washington, the voice of America.
Okwamanje ke sengilichiya lo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hobe. Kule viki siyenze zomculo, namhla siyajayiva ngesingizi bathi put on your dancing shoes, gqokani isichathulo zenyu zokujayiva. Ayeye silo mculo ngisakhulayo uMJ Sings, kodwa singakahambi kuye. Wathi ngilishaye ngamafishane ngale ngoma yakhe engiyithandayo, ngishaye ngaphakathi le ngoma. Nangu MJ Sings uthi dali wami
umene uthando dala ngikufuna love you wami, ufuna love you wami. Sengilifumene uthando dala ngikufuna love you wami, ufuna love you wami.
Nangu MJ Sings wathetha isixhosa uthi sengifumene uthando dala ngikufuna love wami, ubesemathandweni lo. Asizweni ukuthi besikhiphani lapha. MJ Sings, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha ba4, unjani?
Ngiyabonga, ngiyabonga. Ubona mina wami.
Ay, mfoka baba, mfoka baba, ngile ngoma ingishaya ngaphakathi. Yo 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 yachisa.
Ngithinta nami. Thinta sizizonto.
Mm. So, dali wami, dali wami, dali wami. Awusitshele ngamafishane ngale ngoma.
Udali wami ngamrecord yalo lo Mercy Cubit. Omunye nje amaphrojekthi sodumileyo lapha kubulawayo laseZimbabwe. So bese studio nje sisebenza lelo langa bese sirecordela ama-advert. Ngazirecord i-advert sibe sishaya i-keyboard waphuma into engani mnandi. Naye ndoda ingoma le saqala ukuyirekhoda, mazirekhoda njalo kwahle kwaphuma nje yonke into yahle yahlangana lelo la.
Mhm. So mnumzana, ngiyazi vele ukuthi ukhishe okuthiwa ngesiNgisi i-EP noma extended play, kodwa ngesinto sithi i-album idlalade yona engaphansi kwesihloko esithi Soul and Mind. Tshela phela uZulu okunenge mayelana ngale album.
So uSoul and Mind ile ngoma ezintathu, into ebengifuna ukuyenzela abalandeli ngoba bekuyindlela yami yokubabonga ngokungixhasa lokuba nami esikhathini sonke lesi ngoba sengile minyaka more than 10 ku-industry yona le yomculo, and abalandeli bebengisupporta, bengisiza ngendlela ezihlukeneyo. So ngabona kuyindlela yokuthi ngibabonge, ngisasebenza i-album salipheka lapha, but ngabona kungempilo banike inzisa yokubuya.
Mhm. Nangu MJ Sings uyasho ukuthi i-album iyeza, kodwa umthakazo omuhle nansi ingoma ikudlala deleli elika MJ Sings uthi sithandwa ngizobuya.
Sithandwa ngizobuya. Darling ngizobuya. Ngeke ngikulahle. Ngeke ngikukhohlwe. Darling ngizobuya. Sithandwa ngizobuya.
Uhlelo lwabatsha lilo Mike Hove, namhla kuhlelo silomhlabeleli ongisakhulayo uMJ Sings. MJ awusitshele mnumzana, kudlaladeleli ubufisa ukuthi uZulu afunde izinto ezinjani? Ngibona ukukhuluma ngezothando.
Udlaladeleli bengizama ukuchasisa kahle ukuthi uthando lihlukene, uthando lunjengesihlahla lulengatshi ezihlukeneyo. So thola estorini yesinye ngisethandweni olu-distant. So ngizama ukuyosiplena izitori zothando ngendlela ezihlukeneyo.
Mhm. Isikhathi bafo yiso esesidliwe ngumangoyi. Kodwa gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi ngabe efisa ukuthenga idlalade lakho libiza malini, njalo kumele bayephi?
Idlalade likhona kuma-online stores, esilingi bathi ngama-iTunes. Ukhona then ngama-CD akhona for $5. Abathande ze-WhatsApp labo sikhona, siyabasiza njalo. $3 ubo-WhatsApp. Inamba yethu ngu-0775593575.
Nangu MJ Sings. Kodwa singakagqiba uhlelo wathi silalele inye ingoma yakhe uthi Phakade.
Can you be my girl? 'Cause I love to be your man. Can you be my girl? 'Cause I love to be your man. 'Cause you made my mind go.
Nangu MJ Sings uyabuza uthi can you be my girl? MJ, thank you so much ngokungena kuhlelo bafo. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo lwabatsha.
Bonga mina Mike, bonga mina.
Mthwakazi omuhle, sesifikele emaphethelweni ohlelo namhla, kodwa sihlangana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection. Abafisa ukuxoxa ngami ngikhona ku-Twitter, njalo ku-Instagram @BigMike3. Ngiyabonga abangilandelayo. Isikhathi du olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, Zulu kandaba. Bye
bye. Can you be my girl? 'Cause I love to be your man.
Hi, siyabonga Big Mike. Silungisise ke kwezemidlalo laphana ke iwange 2 yada 0 iHerentals 0 to 1 0. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama Chris Gande.